njoba kusazakala ukuthi iFalls irely on tourism. I-tourism eFalls iaffectwe kakhulu yi-COVID-19. Yikho ubona abantu besukume ngobunengi. Iningi labantu kade basebenza emahoteleni nama-restaurants lama-tour operating companies. So iningi labo alisebenzi ngenxa yokuthi lokho kuqalisa i-lockdown. Imisebenzi ibimile ngoba bekungela ama-tourist. So yikho ubona besukumele phezulu bakwamukela lokho ukuthi bebuye bezohlaba i-vaccine. And okunye okwenza ukuthi abantu besukume ngobuningi ukuthi u-president usukumile wazohlabela lapha eFalls. And khona kuyana kubanika i-confidence ukuthi hayi umuthi wangikhona uyasebenza sibili. Le mfundiso ebekhona phakathi kwabezibhedlela, ama-doctor, lathi njengama-community leaders, sixotshe ama-rumors okuthi kucatshangelwe ukuthi imuthi lowo ungabe ungasebenzi. So hayi, imfundiso abantu basukumele phezulu bakuzwile sibili kade sibafundisa khona. Ngiyakubongela lokho.
Izaphathisa njani i-herd immunity le edolobheni le-Victoria Falls kuphela? Njengoba kulabanye abantu abavelela kwezinye indawo nxa bona bengahlatshwanga, kuzaphathisa yini?
Kuzaphathisa kakhulu ukuthi abantu bekwanise ukuthi behlangane bevula ama-companies bebuyele emsebenzini ngoba okwakathesi kuvaliwe yonke into imile. Laba abantu abayethekelela iFalls bangabuya akunqabeli ukuthi umkhuhlane umemetheke. Okuqakathekileyo ukuthi labo khonapho ngezindawo lapho abakhona eWange eBulawayo behlabe leyi vaccine. I-vaccination program leyi program yelizwe lonke. In fact, i-program yomhlaba wonke. Akuthi ukuthi kuhlaba abantu beFalls kuphela. Umkhuhlane lo ungathelelwana ingcengubani osuka kuyiphi indawo. Akukhathalekile ukuthi ngovele wange kumbe eBulawayo. Even bona amakhiwa laba nxa bengavaccinethanga, umkhuhlane uyakwanisa ukumemetheka ngabo. So sikhuthaza wonke umuntu ukuthi lapha khona ezilonge eseZimbabwe kathole ivaccine yona le ukuze igcikwane leli lingamemetheki. IFalls indawo eyamukela zonke izethekeli from all corners of the world. So sifisa ukuthi abantu bonke bevaccinethwe. Ngitsho la basemakhaya sibili sifisa ukuthi bevaccinethwe bonke ukuze lo mkhuhlane siwenqabele, impilo ibuyele back to where it was.